emtare kubotshwa abantu abangu-20 batshona bevalelwe emapholiseni, kwathi so ilanga selitshona yikho lapho abatshela ukuthi kuthiwa babotshelweni. So kuthiwa khona babotshelwe icala lokuthiwa ngele kuthiwa participating in a gathering, intention yokuthi benze umsindo. EHarare kubotshwa abangu-7 abahlanganisela abakhokheli be-ZCTU, nabo bathiwa bayethesa icala lona lelo kuthiwa bayenze umuntu ozomsindo kuthiwa public disorder. EMashingo kubotshwe abangu-12 bacine be-releaser kuthiwa bazabizwa ngama-summons. So bonke bebotshwa lokhu kukhanya babotshelwa indaba yokuthi kuthiwa ZCTU yona ilungiselela ukuthi iyenze imarch, bezama ukuthi belungise indaba ye-petition yabo abade beyifuna ukuyinika uhulumende mayela le ndaba yama-policies ayenzakalayo. Wathesi akhanya sefake izisebenzi endaweni engayenziyo, isebenzi sezithwala amagabha avuzayo.
Siyabona ke ukuthi amacala abo afakwe kulokho okuthiwa i-Criminal Law Codification and Reform Act. So kungabe kunjalo kumbe kume njani?
Yebo, bonke bakhangelela icala amacala kumthetho lo we-Criminal Law Codification Act ophathelane nendaba ze-order ezithiwa bayenza into ezi-relative order. Kodwa lokhu kuyamangalisa ngoba abantu laba abantu abaphonga ukubotshwa emahhofisini abo ezifikele ekuseni nje kungelalutho oluyenzakaleyo, bahle babotshwa amapholisa. Kulabanye abangu-26 abatshone ilanga lonke bevalele emahhofisini ezi-CTU, bengavunyelwa ukuphuma, kungavunyelwa ukuthi umpepe engene phakathi. Amapholisa athume esuke ehhofisini ezi-CTU ilanga selitshonile.
Singathi kodwa umthetho uthini ngokutshengisela emigwaqweni?
Ukutshengisela emgwaqweni sokuchiyene le ndaba ye-ZCTU ngoba i-ZCTU kade ikhuluma ngendaba ezingaphathelane le ndaba zokuthengisela emgwaqweni. ZCTU lilunga elimele izisebenzi, so libe bekhonona ngendaba ama-monetary policy lawa lama-introduction ama-tax kuthiwa sekule 2 cents every dollar kade bele petition yabo nje befuna ukuthi bekhulumisane nohulumende. So bekungaphathelanga le ndaba yokuthengisela ezitrakeni.